Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 26 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Igqwetha umnumzana Musa Kika usemangalele umnumzana Luke Malaba edale le High Court esithi kumele abotshelwe icala lokweyisa linkantolo njalo afike okwenyanga eziyisithupha. Umanyana wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika iCongress izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso so elazethisa amalunga ezano PF ngoba ziphazamisa uzulu makhaza. Kubhubheo yedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubheo yedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi belomkhuhlane lo. Asebefunyene belomkhuhlane we-coronavirus kusukela nyakenye sebefike kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,706. Asebefile sebe inkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,587. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,918, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,151. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 639,553, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 288,437. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum umnumzana Musa Kika umangalele umnumzana Luke Malaba edalele High Court kudaba afuna luthethwe ngesiphangiphangi izolo esithi uMalaba uqhubeka esiya emsebenzini ilanxanje linkundla yanquma ukuthi isikhathi sakhe sokuba ngumahloli omkhulu welizwe sesedlula njalo sowaya kumpentsheni. Ukika uthi uMalaba kumele abotshelwe ukweyisa umthethwandaba njalo etheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Kodwa uthi leso sigwebo singabekwa eceleni nxa uMalaba engahle atshiye umsebenzi njengokutsho kweHigh Court. Idale leli lanquma ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwakungekho emthethweni. I-Judicial Service Commission yalandela ngokukhetha uJustice Elizabeth Kwawunza ukuthi aphathe isikhundla sikamahloli omkhulu. Kodwa kuvele izolo ukuthi uMalaba ulokhe esiya emsebenzini ngoba uhulumende esithi waphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni. Akukacaci ukuthi isicelo sikaKika esokuthi uMalaba abotshwe sizahluzwa nini. UKika ungomunye wabomamangala ababangela ukuthi uMalaba asuswe esihlalweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo unikeze izinduna izimota ezilithumi lasishiyangalombili ezohlobo lwe-Isuzu ama-Twin Cape emkhosini oqutshelwe eHarare. Umnangagwa uthe izimota lezi ngezokuncedisa izinduna emsebenzini yaso kanye lokuzibuyisela isithunzi emphakathini. Uhlelo lolu luvikwa luqhubeka njalo izolo bekulihlandla lesine lenduna esezamukele lezi zimota. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Decent Bajila olwela amalungelo njalo elilunga le-MDC Alliance.
Kuyinto enhle ukuthi izinduna zibe lezimota ukuthi zenelise ukukhangela umhlaba eziwenziswayo zezifika ikhona ngekhona le ndawo lapho ezingabe zikhona. Kodwa kusuke kungani kuba ngameno nxa sokuyinto eyenzakala ukuthi izinduna kuba le mota entsha every 2 years. Sikhangela abantu abanjengama-member of parliament okufuze bahambe mhlawumbe ilizwe lonke, member of parliament oyedwa uyahamba mhlawumbe imango engakwana izinduna mhlawumbe zifika 5 kwezinye izindawo. Engumemba wephalamente oyedwa uthola imota kanye every 5 years. Izinduna kathesi sezikhiwa imota olmost iminyaka emibili ilandelana ngazo zonke izikhathi. Lokhu kwande ukwenzakala nxa oyabe ekhona engumongameli esefuna ukuganga ukuthi afake izinduna zibe yizigijini zakhe ukuthi ziye kubika lokhu kuganga afuna ukukwenza ebantwini kube sengathi yinto enhle.
Kulomkhosi bekuleziphathamandla ezithile ezigoqela lo msekeli wesiphathamandla sezinduna umnumzana Mtshane Khumalo. Njengomuntu lawe sikubone usebhalakwe lapho bekulomcimbi khona, ikuphi obekuqakathekile yini?
Ubaba uMtshane Khumalo ngomunye wezinduna ezazikhona emhlanganweni lo mongameli uMnangagwa owawusosikeda umusilama oBulawayo. Lapho umongameli lezinduna abavumela nakhona ukuthi uhlelo lokwelapha amanxeba ngaphansi kombhuqazi wegugrawundi kumele ukuthi luphathwe zinduna. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi mhlawumbe yena ubaba uKhumalo aze ngomunye njengenduna ezindala ezikhona ohamba phambili ngale iprogram. Kodwa asimboni esuka khona emkhosini enjalo ngoba imota vele uhlala eyithola. Imota izabuya kuye kungenani ukuthi ugambile bhaya.
Bekulomkhosi njalo omkhulu obekusethulwa isithombe sikambuyane handa eHarare ngapho abanye beqhubo kwabo eBhalakwe. Singathi ilizwe lidabukene phakathi yini ukuthi abantu bakhangelele inhlelo ezithiyeneyo kwehlukile kakhulu kubahluphayo?
Ye, khona kuyikuswela esingathi yi-coordination sithi mhlawumbe ukuba lenhlelo ezikhona ezikahulumende ezigoqela abantu bonke ukuthi abantu baziswe belilizwe linye bephila ndawonye. Okuhlupha umakhelwane wami bami kuhlupha.
Umnumzana Decent Bajila ulwela amalungelo oluntu njalo ngowebandla le-MDC Alliance. Umanyano wezano PF lamabandla aphikisayo amancane owePoland ufikise incwadi kudale lephalamende eMelika eleCongress izolo usithi uhulumende walelo lizwe kumele esule izijeziso owazethesa amalunga ezano PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhaza. Incwadi le ibiqondiswe kukomiti ebona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika, i-US House of Representatives Foreign Committee, yona eqhube umhlangano wokuhlaziya izijeziso iMelika eyazethesa amazwe eAfrika kanye leziphathamandla zabohulumente abetheswa umlando wokwephula amalungelo kazulu. Umgcini sihlalo walikomiti unkosikazi Karen Bass uthe laye uhlezi esizwa izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi izijeziso lezi zilimaza umphakathi. Sixoxe lo munye okupholadi umnumzana Kwanele Hlabangana ongumkhokheli webandla le Republican Party of Zimbabwe.
Siyipholadi thina ayisikho ku-government thina kodwa sisebenzisana lo government ekutheni sibakhuthaze ukuthi zona lezi zinto ezikhulunywa ngamazwe lawo ukuthi bazenze zenziwe. Kodwa singami khonapho bese sikhangela ukuthi nxa sikhuluma lalawo mazwe siwatshele njalo ukuthi izinto ezisabanye zifakele akazisa engathi mina azi affect labo bantu ababe bajezi affect umuntu ongelacala engathi mina abantu the general public yiba abantu asebesizwa ubuhlungu siyakhangela kanti sakulamsebenzi ekhaya abantu bayahlupheka elizwe lethu alilamali abantwana bethu bayangena ezikolo bapase kodwa kulamsebenzi kuyinxa yama-sanctions layo esikhuluma ngawo yiko kuthiwa zonelwa ndlwinye thina singabantu and ngikhuluma lapha ngikhuluma njengomuntu nje ongekho uhulumende ukuthi ayamafektha lawo ma-sanctions kodwa ziningi izinto ke uhulumende asezenzile ikakhulu sigoqela sikhangela i-constitution ethu eZimbabwe ukuthi njengoba sikhuluma kunje kule mthetho eminingi esilungisiwe in line with i-constitution yethu okuyikho kwakucelwe ngalawo mazwe kodwa thina sithe sicelwa yi-committee le e-United States i-US Committee on Foreign Affairs Committee ele subcommittee on Africa Global Health and Global Human Rights ekhokhelelwa ngusenator kumbe u-representative I think we-California u-Karen Bass sicele ukuthi si-submit kumbe sibhale i-position yethu as Pollard ukuthi yiziphi izinto esifisa ukuthi njengoba kulibe nomhlangano namuhla bekule hearing on the continent of Africa ngokuthi ama-sanctions a-affecta kanjani abantu bezwekazi le-Africa kugoqela iZimbabwe sasesikhetha-ke thina siyi-Pollard ukuthi sibabhalele sitsho izinto ukuhlupheka esikubona phansi lapha ebantwini ukuthi ama-sanctions lawa awa-affecti lawa abantu elalisefuna ukubajezisa kodwa ase-affecta umuntu kazana nje ongelacala.
Umnumzana Kwanele Hlabangana ngowebandla le-Republican Party of Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
I-Pollard ayishiyane le nto engaqondananga layo lokho kuqondene lezanu PF engahlonipha amalungelo abantu engahlonipha umthetho kayenze lokho okufaneleyo ihlonipha amalungelo abantu bezimbabwe ihlonipha umthetho wezimbabwe ihlonipha i-constitution yezimbabwe iphathe kahle imali inotho yezimbabwe ilwe le-corruption egcwele indawana yonke kuzabalula ukuthi ama-sanctions asuswe ngaleyo ndlela kodwa kwakhathesi ukuxoxisana nje ukuchitha isikhathi akwenziwe lokho abakhala ngakho labo abavikela amalungelo abantu ngokuba abemelika kabayizondi iZimbabwe bazonda izenzo ezimbi zezanu PF kabazondi maZimbabweans bazonda izenzo ezimbi zezanu PF ezona ilizwe leZimbabwe ezonela abantu beZimbabwe ngakho ke i-Pollard iyenza into engelamsebenzi nje kuchitha isikhathi ngalokho ekwenzayo kumele yenze okunye enga kwenza kulokuthi ilwisa ama-sanctions alaqondene leZanu PF futhi kulokuthi iZanu PF izenzele.
Kukhona yini phakathi kwalokho okwavekwa yimelika okwenziwa nguhulumende weZimbabwe okungenza izijeziso lezi zesulwe?
Akukho lokukodwa uhulumende akwenzayo okungenza ukuthi izijeziso zenotho zisuswe. Kulalokho esikubonayo izinto ziyonakala kakhulu, ubugebengu buyanda obokutshontshela abantu beZimbabwe igolide, akuhlonitshwa amalungelo abantu, akuhlonitshwa isisekelo sombuso, akuhlonitshwa nje yonke into okukhangelela ukuthi ihlonitshwe. Ngihlala ngisho njalo ngithi iMelika kayisho ukuthi ilizwe leZimbabwe uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo abantu beMelika, ahloniphe umthetho weMelika, ahloniphe iConstitution yeMelika. Uthi kakuhlonitshwe iConstitution yeZimbabwe, kuhlonitshwe abantu beZimbabwe, kuhlonitshwe amalungelo abantu beZimbabwe, kungatshontshwa imali yeZimbabwe. Kanti-ke inkinga ingaphi? Ngokuba kufanele ukuthi kube nguhulumende weZimbabwe ohamba phambili ngakhona lokho esithi yikho kumele kwenziwe, angazafuqwa nguhulumende eMelika ngenze lokho okufaneleyo ama-sanctions azasuswa.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Ivandla leMDC Alliance lithi ilanga leAfrica Day elinanzwe izolo kumele kube lilanga lokukhumbula ababusi bezwekazi leAfrica ababi emizameni yokukhuthaza umbuso omuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa unanze lolu suku ngokuphawula isithombe sikambuya nehanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Amhlophe Ntongumsundu, amhlophe Tanenhlabathi ngokuba leminyaka eminingi kangaka sisithi Afrika ayikhule. Kodwa ke mahlabezulu sibona ngani iAfrika ilomnyama omkhulu, umnyama ongawubamba ngezandla, angazi bekwagezela impisi na. Ngenxa yokuthi iningi yabathungameli ngontando kayiphikiswa. Singaya eUganda sizabona uIdi Amini, siye eCongo siyebona uMabutho, siye eMalawi siyobobhanda, siye eZimbabwe siyebona uRobert Mugabe labo Mnangagwa. Sibuhlungu njalo siyakhathazeka ukuthi kanti iAfrika yangenwa yini yona injongo yeAfrica Day lapho abasungula khona oKwame Nkrumah, oJomo Kenyatta, oHesa Lahle, oJoshua Nkomo labo bengama observers. Injongo yayimthonti yayinhle kakhulu kodwa kuthe sekungeleke eqelezi ezinye ezingazaziyo ezibusa ngenduku, ezibusa ngomkhonto, sibona ngani iAfrika siseyililisayo. Singabuye ngenotho, siphila ngokukweleta lokuphiwa ama-donations. Le mali leyo singayisebenzisi ku-capital development esingathi ukwakha amadamu, lokwakha izikolo, lokwakha izinto, imali yokudla nje yokuzikholisisa.
Manje mnumzana Mafa lina njengebandla lithi kwenziweni?
Sithi thina ingobe isebantwini beAfrika ulutsha kakhulu iyouth ukuthi abavuke from Cape Town to Egypt, from East to West Africa, from North to South, as long as sibuswa ngabantu abangamadiktator, iAfrika izabe ilokhu itshoni kalula ebuyangeni.
UMnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Selikubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi ziyeza izithombe eziningi kulandela ukusungulwa kwesikambuyane handa izolo. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuqinisa ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Alibonani basakazi beStudio 7 nalizisakaza njengoba zinjalo. Abasakazi abathembekayo mina nguBanda Moyo, komnyama esigabeni eBulilima West, eKondolwane. Mina ngizakhuluma ngento ezimbili, ukusela bukhozwa ukuthi inkonomithi phansi, maybe lebandla elibusayo lingaba nobudedengu ukuthi luye ngakwazi ukubamba ukusela lokhu. Okwesibili, amadoda la angena kuleyi party ephuma engena kuleyi party labo babulala ilizwe ngoba kugcina abantu beZimbabwe ipolitiki yethu ingathembeki ngoba it's like uma usiya kwenye party akusiya kuzwa information ukuthi basebenza njani, ususiya kuleyani party wekuzwe khonoko kubonisa ukungathembeki. Mina nguBanda Moyo komnyama esigabeni iGomagoma Village, Bulilima West, Ward 9.
Angibingelele kuyo yonke imuli lobuholi bonke be Studio 7 nabalaleli bonke ngithi philani nami ngiphile. Ngibe ngithi mina ngingumathiya ovundla eMachinge ePlumtree ngaphansi kobuholi besandla sikaphahlana kumxosho. Ngithi ngibeke kancane isizathu esithile ihulumeni yangakithi lapha eZimbabwe angazi kumbe isisilwa lomphakathi ikakhuluma ngihamba nginazelela ngendlela ehlela ngayo izinto ikakhulu ngibuye kuma passport amapassport lapha ngine kungo December 2020 elapha kubo 200 rand around the dukuduku uma sesifika lapha kubo April nanso isifuna 4000 something it means 318 US dollar ukuthi kambe ikudla okungakanani emulini yakho wena ufanele ukuthi ngabe ufida yona imuli yakho ngoba ikakhulu ibiphuma ngaphansi kwe problem ye COVID-19 wonke umuntu ephelwe umsebenzi wonke umuntu engasebenzi ekhangele nakhona futhi uhulumeni wakhona ukuthi imuli yakhe ithwele kanzima kangakanani langomnotho nje ogugudekayo ongekho elizweni kodwa kethwa ipassport $318 imali engekho engeke yaze yaholwa noma ngutisha noma ngubani osebenza kwelaseZimbabwe liyani into ibuye yaba buhlungu kakhulu emulini yaseZimbabwe kuwo wonke umhlali umzali umuntu ozalwa lapha eZimbabwe ngithi ngabe igovernment iyakuzwa isikhalo sabantwana bayo and then ikhangele njalo lokuthi abantwana bayo ilizwe layo linjani iyehlise zonke izindleko ezikhona zibuye lesimeni ukuze ngoba iyabe ikhangele ukuthi imisebenzi njalo ayikho
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo
ya ikorona isiva lomalayitsha hayi kodwa abantu bezanophifu lapho sekuvala ilizwe kuvala umalayitsha kupasisa imithetho engakhanyiyo nale corona le kodwa le ayibonake ikorona isiphendukeni eZimbabwe vele akuse ikorona le ende ngatho ngathi elizwe lakithi vele akumelanga kuhlale kufika into ezivala ilizwe lonke lanto ke ilizwe kalisavulwa izinto sezivaliwe ngale corona le kodwa uvelise kati abantu bakhe bakhetha ukusabani izanu phezu le corona ngoba into ehlukumeza imphefumulo yabantu kakhulu izanu phezu kanye corona le kambe kona ikuphi vele okuyingozi kini corona le izanu phezu ikorona ingcono abantu kabayazi namehlo bazwa kuthiwa kodwa uma izanu phezu ebulala abantu ethumba abantu etshontsha izimali ilizwe liphelele liyaguqa ngamadolo naliya balukuthi igolide sikuzonke bahlezi bebazwa sikhalisizwe ukuthi ababothiwe kodwa sizokutaba ukubothi abantu abaphula isikonzo ze lockdown ngoba into yonke vele sekuyiphula isikonzo ze lockdown noba yini kodwa bona nxa betshontsha nxa bebulala abantu asikayisizwe ukuthi akulomuntu wezalo u-PF oyephula isikonzo ze lockdown sizokubothwa amaphathi laphikisayo umbuso omubi lokhu amnanga kwalokhu yibo abantu ababothwa yibo abantu abagcwele jeni abezalo u-PF bona kathi bahamba kuphi umhlaba bona abangayipheli isikonzo ze lockdown eZimbabwe akuseyi-corona vele le kati bona basabana abantu i-corona layo ukuze ninangaka into abayisaba kakhulu ngoba izalo kefu bayazi into abayazi ngamehlo ukuthi ingozi yabulala isiqeda abantu elizweni sikhuluma kanje kulezi dumbe ezingaki phasi
sanibonani basakazi ye-studio 7 ongamsebenzi elisenzela wona kakhulu siyalibonga kakhulu mina ngumama ohlala eBulawayo elokishini lasekhashi park silesicelo bakithi ngapha eklinika yethu kanti ukuceleka ukubuza kancane ukuthi kanti kulabantu abanatha amaphilisi abantu laba umuntu lo muntu uyabe kwazi ukuthi i-status sakhe nesakhe yethu kodwa kulezi suku phandle kweklinika ye-Cathy Park bayalayiniswa uzothi abanatha amaphilisi ngapha uzothatha i-CD4 count ngapha i-viral load ngapha kambe sokumgcwela ukuthi wonke umuntu lo sebazi ukuthi omi lo ugulani cala sisize bakithi ukugula asontando yomuntu kodwa umuntu kumele abe aziyedwa i-status sakhe akhona umhlaba wonke ubekwazi i-status sakho yisiphi njalo isiphatho sale klinika sinzima kakhulu kulokuhlukunyezwa abantu bayathethiswa abantu kulomama lo ugqokeze igreen umudelo shuwa shuwa angazi ukuthi uphila njani nabantu esigabeni akwazi ukuphatha abantu eklinika cela bakithi sisize iminiso yethu bekwazi ilizokhangela ithumele nje umuntu azofika angene elayinini ame abone ukuthi kunokwenzakale kule klinika ngiyabonga
lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ukungahlaliseki okukhona kwele Nigeria kubikwa kuqinisa amaqembu abahlamuki abakilelo lizwe kumele liqunywe phakathi ukuze izigaba zabo zibe ngamazwe azimeleyo. Ikomiti yezamalungelo oluntu kwele mali isisole ukugenqulwa kukahulumende libutho okungokwesibili kungakedluli umnyaka. Udaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden uhlangane lamalunga omdeni kaGeorge Floyd esigodlweni sakhe eWhite House izolo ngesikhathi kunazwa umnyaka uFloyd ebulewe lipholisa elimhlophe uDerek Chauvin. UBiden ukhuthaze iPhalamende ukuthi yamukele umthetho ofuna nguhulumende wakhe ojonge ukwehlisa ukubulawa mahlayana kwabansundu ngamapholisa amhlophe. Umbulali kaFloyd sowafunyanwa elecala njalo usemelele ukugwetshwa. UFloyd wabulawa ngoShovini mhlaka 25 nyakenye ngokumbandezela ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Kuqhutshwe njalo imicimbi yokunanza usuku lolu endaweni zeMelika ezitshiyeneyo kanye lasemhlabeni jikelele. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Lilanga eliqakathekileyo kakhulu kumndeni kaGeorge Floyd kunye lalabo abalwisa ama-human rights indlela abantu abamnyama abaphathwa ngakhona ngamapholisa esilungu lapha e-America. So kulo mnyaka since uGeorge Floyd wabulawa ngoShovin ifamily yakhe sibone i-celebrator impilo yakhe njalo ikhumbuza abantu ukuthi impilo yabantu abamnyama iqakathekile. Black Lives Matter esibonile umhlaba wonke jikelele uphakama uvumelana layo islogan leyo ukuthi impilo zabantu abamnyama lazo ziqakathekile, ngoba indlela uGeorge Floyd abulawa ngakhona indlela ezwisa ubuhlungu kakhulu ebantwini abaningi. Moreover ukuthi yabonwa ngumuntu wonke kuvideo after irekhodiwe njalo sibonile lepholisa elambulalayo uShovini ligwetshwa litholakala liguilty. Sesilinde ukuthi sithole ukuthi isigwebo sakhona sizohamba njani.
Imizamo yokuqeda ukubulawa kwabantu abansundu mahlayana ngamapholisa amhlophe ubona iphumelela yini okugoqela enziwa ngomongameli Joe Biden edalele Congress?
Mina ngilethemba elikhulu kakhulu ukuthi utshintsho soluseduze, ngoba sibona even amankampani bekhuluma ngalo udaba lolu all-racism lodaba lona lolu indlela abantu abamnyama abathuthwa ngakhona. I think ngibona even i-training eyamapholisa izotshintsha kakhulu, ngoba ngibona kuzoba le-emphasis ku-training yawo ukuthi indlela abahendla ngayo abantu abamnyama either kuma-traffic stops noma bedila labo ngezinye izinto ezomthetho ukuthi kumele babatreate ngedignity hayi ngodlame.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. ikweta umnumzana Musa Kika isemangalele umnumzana Luke Malava High Court esithi kumele avotshelwe icala lokweyisa lenkantolo njalo aphike okwenyanga eziyisithupha. Umanyano wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso elazethesa amalunga ezanu PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhasa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.